baya-step nge-step nge-step according to indlela amanye ama-impeachment trial ayenzakala ngakhona in the past sengathi eka-Bill Clinton mosti ngoba yiyo engathi yenzeke noma kusokule minyaka engu-20 engamashumi amabili yenzakala kodwa bafuna ukusebenzisa ama-rules asetshenziswa kwi-impeachment ka-Bill Clinton kodwa okhona ukungazwisisani especially ma sekuya endaweni zama abafakazi la ngoba ungathi ama-Republican afuna nje ukuthi into yakhona yenziwe first past vele ba-acquite u-Trump kodwa ama-Democrats athi hayi imani kancane kumele sibize abafakazi la ngoba kulento eziningi ezingakaphumeli egcekeni ezaziwa yilabo abantu okumele ukuthi ba-interrogate under oath ukuthi bazini nalokho okwenziwa ngu-Trump.
Singathi-ke ubona ngazani abafakazi bayabizwa kumbe hatshi?
I think eventually bazobizwa ngoba i-Senate izogcina ivota ukudecida khona lokhu ukuthi babize yini abafakazi and already kulama-Republican ambalwa asebonakale engathi ila ama-Republican esithi bakuma-states la abangekho safe khona ama-moderate states okulabantu abaningi aba-both sides thina abangama-independent sort of so babona ukuthi if bangavota ukuthi kungabi labafakazi bazohlupheka mabe bekhankasa kuma-election lazayo khona ngo-2020 kuma-states abo so I think bahambile bebebuyele kubrekile bebekhethile bebebuyele kuma-constituents abo bayabuza abantu babo ukuthi yini ababona kumele bayenza I think abaningi bakhona bazwakala besithi hhayi abafakazi bafunakala I think benzela ukuziprotekta bona kuma-area.